Isimo sendlala sikhulu kakhulu ikakhulu kulabo abasakhulayo abantwana lokho okuthiwa yichild hunger. Lanxa kukhona ukudla osokufinyelela ebantwini okuvela kuhulumende lokuvela enhlanganisweni ezizimeleyo akukeneli lokho kudla kusese kulutshwane kakhulu. Ngakho ke isaqinile kakhulu indlala isabalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho okuthiwa yistandard growth ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo. Kugcine kusenza ukuthi bangakhali phezukolo lendaweni ezihlukahlukeneyo okuzadinga ukusebenza kwengqondo ngokuba ukudla isikho kokukhulisa nje umzimba kodwa kwakha ingqondo kuyihlakaniphise njalo. Ngakho ke nxa kungazuzakali kuyamlimaza umntwana esemdala angasenelisi ukondla kahle abantu bakhe ngokuhlakanipha kwengqondo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende lalabo abanye abalokudla bafinyelele ngokuphangisa ebantwini basize abantwana.
Ukudula kwezinto kumbe ukonakala komnotho ungathi kulomthelela bani kuloludaba?
Kuyancedisana lonyaka ukuswelakala kokudla lokudula kokudla. Ukudla eZimbabwe kuyadula kakhulu. Ungakhangela indlela iWorld Bank lezinye inhlanganiso eziveza ngakhona ukudula kokudla emazweni ahlukahlukeneyo. Sihamba phambili njengelizwe leZimbabwe. Ngakho ke lanxa isimo sisihle, lanxa sivunile, ukudla vele kuyadula eZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. Kuyinto edinga ukulungiswa yona leyo. Kanti ke lonyaka okwenze kwabanzima kakhulu kwaba lukhuni okwedlula lokho esikujwayeleyo yokuthi ukudla kuyasilela vele. Nxa kusilela ukudla kuye intengo yakho iyakhwela. Ngakho abantu abavunanga kabazuzanga lutho kanti ke lalabo ababe belayo imali kabakwazi ukuthi bakuthenga ukudla ngoba kuyadula. Kodwa kiningi labantu futhi kugcwele ubuyanga kabenelisa ukuthi bakuthenga ukudla. Ziyancedisana ke lezo zinto zenza impilo benzima kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yiZimstars luveza ukuthi isabelo seMathebelele North yiso esilabantwana abanengi abehluleka ukukhula kuhle ngoba beswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba. Kuyini okungenziwa?
Indlela yokuvimbela ukungakhuli ngendlela efaneleyo lokho kuthiwa yi-standard growth ukuthi kube lokudla okwanele okwakha umzimba. Nxa sikhuluma nge-food security kasikhulumi ngokuthi kuhambe amasaka lamasaka omumba amabele. Kakwakhi mzimba lokho, kudingeka kube khona konke okwakha umzimba. Ngakho ke lapho abancedisayo uhulumende akumele akwazi ukuthi umuntu kadli mabele wodwa angawadla agcwalisa isisu kodwa umzimba usale ucike kizeka usifa kungabi lalutho olumsizayo. Ngakho ke kudingakalayo ukuhambisa ukudla okwakha umzimba kwanele umuntu adle ngendlela efaneleyo ikakhulu abantwana ngoba bayalimala kakhulu ngokudla okungenelanga kumbe ukudla okungakhi imzimba.